Endabeni zethu namhlanje, kuqhubekela phambili ukusilela kwemali eZimbabwe, njalo sekukhuphuke isondo sama-bond notes. Abantu baqhubekela phambili bethokoza lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Abantu abaningi bathi bekunzima ngosuku lwekhisimusi ngenxa yokuswelakala kwemali eZimbabwe. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwele Connection, sixoxa ngekhefu lekhisimusi. Sicela lisithumezele inombolo zenu ukwenzela ukusila ifonele. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.